Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi hayo kwamanje athiringwa umfundo akubalwa ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngezulu. Buya nje incwadi zerecall bezezihambile.
Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa asexotshiswe emsebenzini elizweni lonke ayisitshiyagalolunye 9 ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazo elizweni. Ukukhangelela ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancis Town kwele Botswana ebulawayo amphitheatre kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisitshiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya umnumzana Ian Makone. Amakhansila lawa asexotshiswe njalo ngozithi ungunobhala webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu ukubika omlondolozi Ndlovu.
Incwadi zokuwazisa amakhansila aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansila lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele High Court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngadziwore othi kuyadanisa ukuphazanyiswa kwemisebenzi eqakathekileyo enjengodaba lokulwisana lomkhuhlane wekholera.
Obviously, I'm the chairperson for SMS committee. I'm the chairperson. I'm the one who is supposed to, I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that has started. So obviously, it will affect. But obviously, we see a majority. I trust the comrades who are leading this committee to implement the policy together with the other programs.
Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Hayi, asithi abantu khona ukuphazamisela abakwenzayo la. I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi hayo kwamanje athiringwa umfundo akuba nomuntu ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngezulu. Ibuya nje incwadi zerecall bezezihambile. Ngikubone ama-MPs anangu-13 ephumile. Kutho ukuthi-ke incwadi zama-councillors lezi zihambe zihamba nalezane zama-MP aku-13. Mina msakazi ngiblema ubukhokheli be-TCC.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla leZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-TCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela iparty yeZANU-PF. UChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. UChabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-TCC ne-Senate ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. iZANU-PF kudala isebenza noChabangu. UChabangu kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never had elections to lose them. We're the mass party, we're the part of the people. We're looking at winning in these new by-elections because the people have come to realize who's serious about serving them.
Inani lamakhansila asexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. Uchabangu sexoxisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mpalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo, abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuyi umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempelaviki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mugube ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuti. Umugube ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthetho ndaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilithumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eZimbra yabamba imota zakhe emngceleni owe-Chirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla le-CCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Kodwa isikhulumeli sebandla elibusayo uMnumzana Marapira uhlala ekuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Raymond Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalisanayo ukuthi bakhomisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwebandla le-CCC.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba be-CCC kuyanyeka vele i-confusion, ingxabangxoza, isiyaluyalo. Ngoba nxa abantu besiya kukhetho, bekhetha abantu babo, bona ngokwabo abantu be-CCC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene. Bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem. Asikuzwisisi vele thina, labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-CCC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo iproblem nje ukuthi kona abantu bembusazi bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo
ngezinye indlela lithi ibandla lesisi kufanele lizinuke amakhwapa
exactly bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathese sisithi thina abantu be CCC bathole inani labantu abangena kuParliament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuParliament. So kusiza bani konoku izani PF yokwenza konoku
lale kuma committee lixoxisana ngalokho kungakayenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusa
siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangkona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangkona bona laba abethiwa ukuthi ngivelece abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngako akaphakathi kwalolu dubo elikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma kodwa abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngako even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkona ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yaphathana njenge izinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isiya zileta ukuchiteka kwegazi asisakufuni vele ngoba akusizi
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso abantu abalisa alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo labo baza kuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana ubukhosi lezikhundla zibekwa ngoNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna sina siyayise ngabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga oweStudio 7 ekobulawayo. Amabutho e-Israel aqhubekela phambili esesibhedlela seShifa eseGaza kulandela ukungena kwawo kulesi sibhedlela ngolwesithathu edinga amabutho eHamas asefakwe yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel ithi iHamas ilesigodlo sayo phansi kwesibhedlela seShifa njalo icatsha ngezigulane lezisebenzi zesibhedlela lesi okuyinto elandulwa iHamas leziphathamandla zezempilakahle eGaza. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi impile imiso ukuze kuvinje ukufa kwabantu makhaza. Abantu asebefile kulimpi eGaza kubikwa sebesedlula inkulungwane ezilitshumi lanye ukuthi e-Israel kubika kufe inkulungwane lengxenye njalo kulabanye abalokhu bethunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama-Israeli abasobanikazi bendawo. Okokuqala ikoqala okwesibili amaPalestina atholwe ngama-Israeli evele ehleli lapho baqala ukuweba indawo babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho njalo njengesikhulumeli sezabo ngithi ama-Israeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48 kodwa-ke into abayenzayo okuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho ukuthi into yenziwa ngama-Israeli ayiqondanga ikuwesibili okwesithathu into yenziwa eHamas ukungena Israel ibhuqe ibulale abantu besifazane abantwana layo kayiqondanga kodwa okokugcina into yenziwa ngama-Israyeli khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine ayihlukananga le nto yenziwa nguHitler lamanazi kuma-Jews kuma-1945 abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa
yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu
kusobala ukuthi amazwe asapota iPalestina agoqela izwekazi le-Africa ngabantu abacelayo abaseveze sovala ukuthi impi kayime into ethiwa yi-ceasefire yenziwe kulungiselelwe ukukhothisana umlotha impi imile nge-ceasefire bese kulungiswa ama-securities awu-Israel Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo inkinga yokuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona bafuna ukubhuqa beqede amaJuda wonke kumhlabeni jikelele konke lokho kumele kulungiswe ngokukhulumelana
lo ube ngumnumzana Msongela Ndlovu ingcwethi yezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu Ivandla le-Citizens Coalition for Change lilokhu ligcizelela ukuthi eleZanu PF liyahlukuluza amalunga alo njalo lincedisa umnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi ungunobhala jikelele we-CCC ukuxotshisa amalunga aleli bandla ePhalamende, emakhansili le-Senate. Kodwa ibandla leZanu PF liyakulandela lokhu. Ukuhlaziya okuningi okwenzakalayo ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Kulakwashe Musaka ilunga lebandla leZanu PF njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-FAS endaweni lomnumzana Solani Njemnyama Moyo ongusenator we-Matabeleland South ekubandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Singaba le-elections sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lombuso wengcindezelo bayafa sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja babulawa akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi engaphikiswa njalo kunye simangele silesithuli ngama-recalls kamunango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls ibandla elokwehluleka eliyilo leZanu PF lihamba phambili ngokugijima ukuthi barikhole amalunga ephalamende amalunga esenethi amalunga ekhansili bethu
sesizanika ithuba umnumzana Msaka uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxabangxoza elizweni
angivumelani laye sibili usesitshengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu akula ma-abductions ayenzwa iZanu PF akula kubulala okwenza iZanu PF ngithemba bamangala sibili beceda i-election leyi bebona kuyi-election kade lokuthula okuthize wathola ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election ngama-internal fight abo agenerata u-opposition i-CCC i-CCC sasihlala sikhuluma sithi wobani lama-structures libe lama-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le okuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali yikho sokuphenduka sosenza ukuthi belwe bodwa becatshisana bebulalana sebegijima bethi yiZanu PF ungakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo sebefuna ukungenisa ibandla leZanu PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo which emanate for iindaba zabo zokungabi lama-structures kwazi soku kutu Chabango ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo ngumuntu wabo abadlalayo abasebenzalayo lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe lalaba abam-advisayo ukuthi enze ama-records bayawazi kodwa bafuna ukugijima bethi yi-ZANU-P F.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo liyazinuka amakhwapha na
akulanga umuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi i-ZANU-P F ingumbulali yabulala ngibe sengisithi-ke njengobana yena etsho ukuthi ungu-chairman wefazi uyakwazi ukuthi ukhethwa zange lukhululeke yibo ababehlukumeza abantu yibo ababenika ama-election under fazi silobufakazi obukhulu kakhulu babebhizi bafaka amatafuli e-ZANU-P F yena ngomunye ongqungquthela yakhona yikho ekhuluma kanjalo njalo ngi-ebe sesithi thina sibulalana sodwa thina esikwaziyo ukuthi nxa engaba umthetho weZimbabwe yena leyo government ethi yebusayo inamapholisa inama-CIO kungani ingababambi labo bantu ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo bonile umuntu ethwele i-AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi i-CIO umuntu wabo wayengabuthwanga kathesi ilizwe lifile i-corruption yiyo yodwa izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube lama-recall ungananzelela njengoba bethi uThabango siyamazi uThabango akazanga ebe ngu-chairperson we-CC njalo futhi emele bebekwazi ngizwa bethi asinama-structures manje nje ngu-chair we-cluster yebulilima na siyakwazi ukuthi sisebenza njani bafunelana ama-structures bafunela ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyezile kuThabango uThabango ngathi ngisematinothi erikhola umuntu wemtari umfowethu nje uzakhuluma ethini sine-confidence ukuthi one day uNkulunkulu asozithutha sizakhululeka baqala ukubulala from 1980 until today any election ibale igazi phansi thina sazi sibulale muntu
ingqobe isikuwe mnumzana Msaka gqiba khona phuhlela
ubaba ukhuluma izinto angena evidence lazo ephinde ekhulume izinto efuna ukufaka uNkulunkulu ukuthi ehlole isimpathy eyamanga ebantwini yiyo isimpathy abatshona bekampena ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazitusize bekase ungenisa uNkulunkulu lapha angangeniyo lalapha abaphambanisa khona lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine uNkulunkulu is more powerful than anyone uyekelelani ukuthi bengene bewine umsebenzi wabo yikuthatha into abazikhuluma emabhawa sebezifaka lapha kuradio sokungani liqiniso indaba yefazi yama-desk sitshona siyikhuluma yi-politician bani angakwaziyo kathesi siyakwazi ukuthi lisithendele lezithombe e-South Africa labo befakile ama-desk i-DA ifake i-desk yayo i-ANC yabe ifake i-desk yayo i-EFF ifake i-desk yayo lamalembu abo yikho abakwenzayo so yi-standard practice abakwazi nje kumbe maybe abatravela babone ukwenzakala kwamanye amazwe azake sizwe kuthiwa yibutshontshi i-election lo i-ZANU-P F ayibulali i-ZANU-P F yiphathi eyokuthula
lo ube ngumnumzana kudakwashe Msaka ilunga lebandla leZANU-P F njalo ngumkhokheli wenhlanganiso yefazi endawonye lomnumzana Solani nje emnyama Moyo ongusenator weBathabeleland South ekubandla leTriple C bebexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Ngolinye udaba inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabeleni seMathabeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaxiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukusela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulomhlubulo. Udaba lolu silwabelwa nguNokuthi Abadlamini.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaxa kanye lezilonda. Unkosikazi Lorini Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni weJengwe eWange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni, njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impilakahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni weJengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingancedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo layo uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esiza kuyakhuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezi umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kona kumele idonki baziphathe njani, le ndlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseJengwe nginguNokuthaba Dlamini.
A good live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokuxothiswa ezikhundleni kwamakhansila ngamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke ngozithu saphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelelwe ebandla le-CCC umnumzana Sengezochabangu. Singake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisitshiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni. Ukukhangelelwe ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela laseFrancis Town kweleBotswana, kulo inkonzo ezaqhutshwa koBulawayo e-amphitheatre kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.